isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje ziku 4 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inengi eHarare lithili lokhu lihlalele evalweni kulandela impiko ethi amapholisa lamasotsha abetshaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela ukube khona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele-MDC Alliance.
Uthatha omunye wangkhona akadelaye ethathwe izolo. Bathi bona bayamfuna namhlanje ekuseni. Sase sihamba khona ngale nama-human rights lawyers. Wayophenduka kwakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC Alliance sithi namhla baqhubekele phambili ngembuthano yokuphikisa impumela yalolu khetho.
Kule progress training kakhulu upresident uMsitshole ehlangana nenhlangothi zebandla lakhe ezithiyeneyo wahlangana nabantu abathiyeneyo wanzela ukuthi udaba lokhetho lelo
lithiye indlebe. Sizaxoxalo nkosikazi Zithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi North edalele ephalamende kanye lomnumzana Dumiso Dabengwa isiphathamandla sezaphu. Inengi eHarare lithili lokhu lihlalele evalweni kulandela impiko ethi amapholisa lamasotsha abetshaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela okube khona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele-MDC Alliance. Umongameli Emerson Mnangagwa weZANU-PF nguye onqobe umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa umanyano lo uthi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eyezek kanye lebandla leZANU-PF baxilibezele kulolu khetho. Amasotsha lamapholisa abikwa abetshaya abantu endaweni ezivalisa iChitungwiza, iGlenview, iGlenora, iButiriro, iTsivarasekwa lezinye indawo. Lokhu kwenzakala umnumzana Gift Mdisi igqwetha elimela abantu abedlula amachumi amabili lambili ababotshiweyo ngemva kokutshengisela ngempumela yokhetho esithi bakhangelele ukumisa ukumiswa phambi kukamantshi emthethwandaba eHarare ngomvulo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo lomnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weTsivarasekwa eHarare elilunga le-MDC Alliance.
Ngapha umumo kawukabi kahle ngoba every day usukusela mhlana okuya namhla ka-1 sithi ntambama kwangukhona amasotsha akhona every day emalokishini etshaya abantu ababonakala bezihambela.
Kodwa lamhla singathi kuyafanana yini la izolo?
Right, izolo vele kutshayiwe abantu emabhawa ezitridini ebungubonakala bephungukuhambela okutho ukuthi kade sawusakhululekanga ukubonakala uhamba as from 6 o'clock. As long ilanga seliphumile kuyinkinga. Inkinga iqalisela ngo-6 o'clock sekufika ntamba every day.
Liyezwa yini izizathu lokuthi kungani kusenziwa njalo?
Yeah, isizathu sabo bathi bona bacabangela ukuthi lina lingaba ngabantu abazavanga ukuthi kube lodlakela otherwise likhonona ngendaba za-election ubuphama akwenzileyo. Abantu lakathe besesaba bayasaba bakakhululeki ukuthi kanti lokhu kuzaphela nini uthi siziphilele njengendlela kade siziphilela ngayo ama-election lawa angakabi khona ngoba sokufikile kwadlula asilani lakho lokhu kunye okwenzakalayo. Okwethu esakwenzayo yikuzivotela uvotela umuntu esifunayo.
Laba babochiweyo ke selike lababona njalo kwenzakalana.
Kukhanya kulabantu abaningi ababochiweyo. Labantu abangenelwa ezindlini becatshanyela ukuthi ngabantu ababekhona. Akade khonapha sizongifuka ukuthatha omunye wangikhona akade lake ethathwe izolo. Bambisa bathi bona bayambona namhlanje ekuseni. Sasesihamba khona ngale lama-human rights lawyers wayophenduka. Wakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezitshiyeneyo. Abathanyela ukuthi yibanye ngabanye abasebenza kulo i-demonstration eyayenzakalayo insuku eziphelileyo mhla ka-1. Igwetwa elihambileyo namhlanje lalo kulenzele kwaba kade lingazi lona ukuthi kulabantu vele abantu baningi abakhona ngale lekade lihambela lo muntu osephumileyo.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weDzivarasekwa eHarare elilunga le-MDC Alliance. Kusenjalo isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lamuhla baqhubekele phambili ngembuthano yokulungiselela ukuphikisa impumela yokhetho.
Kule progress mfaneng kakhulu. U-President namsitshone ehlangana lenhlangothi zebandla lakhe ezitshiyeneyo, wahlangana nabantu abatshiyeneyo elungiselela ukuthi izinto ezitshiyeneyo ezifanele ukulungiswa ukwenzela ukuthi udaba lokhetho lulungiswe.
Yibaphi labade behlangana labo? Bengabe bengeza zomthetho yini? Amabandleni kungezelela njani kumzabalazwe
liwenzayo? Udibolo khona ngalokuthi sibonise ukuthi abantu bebutho namapholisa ikakhulu abavela ku-presidential guard bebebhizi izolo namhlanje beqhathamela abantu be-MDC abacatshangelwa ukuthi baqakathekile kunhlelo zebandla. Ngakho-ke abantu abathe behlangana no-president namhlanje ngeke sibafake obala ngoba siyabe sibafake ingozi ukuthi sebengatshona nje bevalelwe.
Abanye bebebuza njalo ukuthi wona ama-V11 forms lawana lilawo wonke yini elifuna ukuthi liwaqhube phambili ukuthi lilethe bofakazi benu?
Ama-V11 forms lama-V23 kanjalo ngasiwo aqhutshwa phambili kangakanxa yokuthi mhlawumbe kudingwa isengiselo sokuthi kube nokungathembeki kubandla lezek. Okudingakalayo mpelampela yikuthi sithathe iinumber zezek zicutshungulwe ngabantu abazimele bodwa ukuthi zona zodwa nxa uzihlanganisa zile mpumela yaminjani, ngoba kumgceke ukuthi impumela yazo zayikho egcekeni nxa ungazifaka kahle kahle.
Kusasa liyabe lisenzani ngomvulo? Liyabe lisenzani?
Ngifuna ukuthi ngixwayise ukuthi udaba lokuya emacourt ayisilo olumqoka kumbe ayisilo lodwa olizenziwa ngupresident Nelson Chamisa kumbali wenzayo. Kulezinto ezinengazenzayo ezizasiza ukuthi kube nempumela enhle, njalo abantu bebebafanele bahlale belungiselele njengoba bethile izolo ukuthi ba-defend ivoti yabo ngendlela efaneleyo.
Indlela lezo ungazibetha ngamagama?
Ngeke ngibe ngisatsho. Njengoba lo president la ithile izolo emhlanganweni wathi ukuthi hayi, nxa wena ulamaplani akho ama-strategy akho kungaba kungasiyo into enhle ukuthi uhambe wakhuluma ngobusenzi ukuthi nalabo abangakwelinye icele balungiselele.
Esingathi linyathelo lokuqala, i-first step elizayithatha ingabe inini phakathi kweviki ezayo?
Vele kathesi wonke ama-steps okufanele athathe eseqalile nje. Angazi ukuthi ezaqala ukubonakala emphakathini yiphi, kodwa ziningi into ezenziwa ngu-president Nelson Chamisa eseziqalile njengoba kunje.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance. Asizweni umbono kamnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF ngalolu daba.
Into besikukhangelele sibini kuyajabulisa ngoba iprogramu yethu singeye-ikhonomi yelizwe ovuselela ikhonomi. Ngamunye phela umuntu waphiwa ikhadi. Ikhadi elento kumele zizwe yiphathi ngumongameli. So wazilisa izinto zakhe zonke ukuthi uvuselela ikhonomi kwezanu wenza konke wakulisa ekhadini lathi sidite ebantwini.
I-MDC Alliance iyaphikisa ukuthi unqobile.
Even ebhoreni anti wawuze vele yiphi itim yonke itim edliwe ithi siqiliwe. Into eyenzakala yile ukuthi ama iphathi yonke ibila ma polling agents kulama V11 from amafika zonke lana asuka kuma polling stations wonke lana mafisi lami nginjani ngandliwe ngiyakwathi ndliwe njani lawo maphepha khona wonke asayinwe ngamaphathi zonke nanthanda ukukhuluma ngamaclassic ama peasants avotele ZANU-PF ama workers abayivotela ngeZANU-PF ikubona iZANU-PF kuma towns idliwe and izizathu zikhiye ngoba imajority yabantu ayisebenzi. So abantu bonke babelieve ukuthi ZANU-PF yenza bengasebenzayo emadorobheni and abemakhaya ngalokhu okwenzakalayo abakuncedayo babaphiwa yiphathi bavote baphize inkomo abaphiwayo. So kibo akulasizathu sokungavoteli ZANU-PF dorobheni lolesivato sengavoteli ZANU-PF yiwe ukuthi bathi abatholi msebenzi and eqinisa ukuthi time cause kuzashintsha.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledalele Central Committee kubandla lezanu PF, sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembulala.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembulala.
Namhla kweziphathelane lemaphandleni siza kuzwa ukuthi intatheli zindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu usethulelani ikakhulu ngodaba lokuvota kwabantu abakulezi zigaba.
Abantu baveze imibono yabo ehlukile ngokunqoba kukhetho emaphandleni kukamongameli Mnangagwa lebandla lakhe elezanu PF kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngomvulo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba akumangalisi ukunqoba kwebandla elibusayo emaphandleni.
Eka kulanto emangalisayo kikho lokho kubonakala abantu nje sebevota ngendlela yona le yabevote ngayo. Izizathu zangikhona zingaba zinengi okubalelwa ukuthi kukhona abayithandayo iZANU-PF khona abayikholwayo kukhona mhlawumbe abayesabayo kukhona njalo abangabe bezuzo ukuthile kiyo. Kodwa esikubonayo ukuthi akusela into emangalisayo kikho, kuyinto nje vele isisenzakala abantu beyivotela iZANU-PF khona lapha kwelamaNdebele.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi emakhaya abantu bethuselwe njalo lenkokheli zomdabu ziphathekile ekukhankaseleni ibandla elibusayo besethusela uZulu.
Abantu bemakhaya lokhu bethithibele ngemva kwesile history embi yama-elections lapho kuyethiselwa khona abantu njalo bechawa ukuze bengene elayinini eyabidingakala. Silama-chiefs ayesethusela abantu ekomanda abantu eminyakeni edlulileyo lakadesi kuyenzakele sibe lama-reports endaweni eziningi njalo silabantu abayethuselwayo ukubana kumele bevote ngendlela ethize ayekela kukhona okuzenzakala kibo lakade sibe lama-reports anjalo. So abantu bemakhaya akusimangalisi ukuthi bavotele lo abamvoteleyo ngendlela abavote ngayo ngoba kuhlala kusenzakala ukuthi bayethuselwa beze bevume ukwenza ngendlela yena le ababetshelwa ngayo. So aso into esimangalisayo njalo besivele sisazi ukuthi kuzenzakala ngaleyo ndlela. Kuze kufike esikhathini sokuthi abantu bemakhaya bayafundiswa bebekwazi ukuthi amalungelo abo ami njani njalo akulamu ozayenelisa ukubakwazi ukuthi bavote njani.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uvumelane loMaphosa ethi izakhamizi zithithibele emakhaya.
Endaweni zasemakhaya ZANU-PF government iyethusela abantu kwesinye isikhathi besebenzisa abantu abanjengabosobhuku lezinduna bebatshela ukuthi nxa bengasavotelanga leli bandla leZANU-PF bazaxotshwa lapho abahlala khona. Kakhulu lo nyaka sikhangele kakhulu abantu abahlala emaplazini bayethuselwe kakhulu. Sibonile leZANU futhi njalo iholisa abantu ogoqela inhlanyelo ofertilizer lo mumbu lokunye kwaze kwaba zinsuku ezithathela lapho abantu akade bezavuka khona bevota. So ke thina nxa sikhangele njengeMthwakazi Republic Party sithola ukuthi ukhetho lolu loba nje uMnangagwa ezamile ukubiza aba observers esingathi ngabe international community la kubo SADC lokhana bekuyikwenzela ukuthi abekwazi ukuvala abantu amehlo sinanzelela ukuthi ungene ngekhulu last year ngoNovember ubefuna ukulegitimize ubukhokheli bakhe sesingathina okwakathesi ukuthiwe uvotelwe ngabantu yena lokhu ekwenza kuyikuthi uvala i-coup government yakhe ekade ingekho emthethweni ngokunjalo ke thina sithi hayi umnangagwa engaqhubeke busa ngendlela yokuthatha utshitshelwe ngabantu ukhethwe ngabantu kodwa sikwaziyo ukuthi akula muntu omkhethileyo njengenhlala yenza iZANU PF isikwenzile futhi yikuthola ukuthi bebekwazi bona ukuthi lesi sikhathi sakathesi abayi kungena embusweni kodwa bazama ke ngendlela zonke ukuthi benze sekungani abantu bayabathanda njalo bavotele njalo umbuzo wami omkhulu ukuthi nxa kade beqinisile ukuthi bawinile lokho esikubone bekwenze eHarare kuyini lapho esizabona khona bebulala abantu mhlawumbe esizwa ukuthiwa bangabathathu kumbube ngendlula inani lelo kuyasitshengisela ke ukuthi hayi asoqiniso ukuthi ukhetho lolu belu free and fair njalo leyi bekuyikwindlela yokubamba ama international observers lomhlaba wonke jikelele ukuthi kuthi hayi uEmerson Mnangagwa ungcono kulo Robert Mugabe kodwa thina sithi ke lezi zimpila zantabanye
kwobulawayo iZANU PF ithole isihlalo sedalela eParliamente esebulawayo South kuphela Emaphandleni ibandla elibusayo eleZANU PF linqobe okumangalisayo abanengi abathi ababoni uZulu wasemhlubulweni emandebeleni evotela lelibandla kangaka bona ababevele besola ukuthi uMnangagwa waphatheka kumbhuqazo owegugurawundi lapho abalahlekelwa izihlobo ezinenyi ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Lamlela nampa bafo bembula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafo bembula
Okwamanje sengilichiya izandleni zika Chris Kande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichane lendaba lapho axoxa lomnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli webandla lezaphu ngokuphathelane lokhetho olusanda ukwedlula
Nibone njani impumela yokhetho lolwedlule
ukhetho ngalokhu engakubonayo lokuzwa kwami beluhambe kuhle ngokuthula awuzange uve lomsindo ukhetho lwaze lwaphela sithe sesiqalisa ukuzwa impumela yakhona ukuthi hambe njani lapha esiqale khona ukunanzelela ukuthi hayi ungathi sokulo kunzima ngokuqala indlela abezeki angathi bekhuluma ngayo batho bathi bona ama results azaphuma ngesikhathi singaka awuqala weqe angabi khona lokuphuza kwabo aze abuye sokusiya ekugcineni kwesikhathi abaphiwa ngaso ukuthi bakhuphe impumelelo yamavoti sezwa sokungathi bayaqhanqatha indlela abakhuluma ngayo ngokuqala basitshengisa ukuthi abantu abavotayo bekuyi almost 72-75% eyabantu abaregister ukuvota kodwa kuthe ngelanga sokuphiwa i-presidential result yamavoti kwazoswakala sokuthiwa i-percentage yakhona isikhwelile isukuma 80-85% wasimangalisa ukuthi kanti njengobana abantu babebaliwe from the polling stations kwabhalanswa konke ama-result ema-polling stations. Kanti laba abanye inani lalaba asebengezelele. Sebengabavela ngabi. kwabanye kwethu kwase kwaba sobala ukuthi hayi lapha sokulento engahambanga kuhle kumele ukuthi siyilalele size sizwe i-final announcement e-presidential vote lakathesi ithe isiphuma i-final announcement ye-vote kwatholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kuma-vote wamthiya uChamisa ebanga elilutshwana nje lingatsholutho. Sathe saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa amavoti la asengezelelwe, athatha engezelelwa uMnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba ngenkokheli yelizwe.
Mamafitshane, kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo?
Kakhulu sibona engathi kube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benanzelela ukuthi iZANU PF ithole izihlalo eziningi ephalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele uMnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani kukhetho?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Yabonge lingakhohlwa ukuthi lilakho ukulalela indaba zenu wona lo umsakazo weStudio 7 kumakakasi awe 909 AM 15295 laku 17820 shortwave kusukela ngo 3:00 kusiya ku 5:00 PM lapho esiyabe kule Facebook Live ku VOA Ndebele. Njalo liyenelisa njalo ukuya kumsakazo wethu ezivele siwethula nsuku zonke ngalona leli ihola. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Sthembiso Nyoni, yena onqobe kukhetho lokudinga omela iNkayi North edalela eParliament engowebandla leZANU PF njalo engumphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo ma.
Yes, siyabona ukuthi ukhetho solubuyile lwedlula njalo unqobile lapho eNkayi North. Ngathi kuhambe njani njalo bekulula yini uhambo lolo?
Hayi, kuhambe kuhle kakhulu. Uhambo lwakhona belungelula ngoba lapha obaba bebengu-9 umama ngiyimngedwa, okusho ukuthi ngincintisana labo baba bamanye amaphathi singu-9 kodwa-ke ngabanquba bonke bengu-8 obaba lapho.
Lapho eNkayi ubulenhlelo zakho, sake saxoxa kulona lolu hlelo lenhlelo zakho awuziqhuba khona ngaphezwe mfundo lokunye nje okuthiyeneyo. Izaphumelela yini njalo uyaqhubeka ngazo kumbe kukhona ezinye ezintsha?
Hayi, yize zangwinisayo ngoba iNkayi lapho uyikhangela ngeyinye yama districts aphansi kakhulu. Ngathi ngiqalisa mina ukuba ngu-MP khona ngale ngathola ukuthi kwakungela ama secondary schools alabo form 6 ngaphandle kwehlangabeza lempumelelo, only 2. Khathesi sengifake ama secondary schools njalo amkule kwakulama ward angala ama secondary school ubona ukuthi umntwana uzasuka ewodini siya kwenye iwodi ehamba 15 kilometers esikhathini 20 kilometers. So sengafaka i-secondary school emawodini wonke engu-14. Akwamanye amawodi ngenxa ye-distance ngafaka ama-secondary schools amavili. Njengoba ningakhangela kuwodi 1 sengifake enye i-secondary school ngenxa ye-onhambo. La kuwodi 8 sengifake enye i-secondary school, kuwodi 12 sokulama-secondary school angu-2. Konokho kuyangithabisa kakhulu ngoba okutsho ukuthi endimeni ukuthi sihlale sikomplene ukuthi abantu beMpumalanga bayasithathela imisebenzi, bayasimarginalize. Lathi ngakubona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi asifundise nabantwana labo bangene ku-mainstream and play their role ku-mainstream. Singaze sabathatha abantwana sibatshwadike ezixukwini bayibelusa inkomo. Bese sithi lapha sesikhampena sibe sesibadakisa umsebenzi ube ngokukomplena. Khathesi ngikhuluma songi labantwana abayi-62 embafundisayo enkaya, abayi-31 basema-universities lema-colleges. Antsho yabona abantwana labana bephuma laphana e-college le-university, abanye benza i-engineering, abanye ngama-teacher, abanye benza i-animal husbandry, abanye benza i-agriculture, abanye benza i-science, abanye benza i-economics. Sebephuma laphana singilelizwi elokuthi wena cheda ngoba kulomntwana walapha ofundileyo. Kodwa uma ngingelaye umntwana wokufaka khona pha, angila right yokukhupha umntwana womunye umuntu owazifundiselwa ngumama wakhe. So lami njengo-MP ngileshu ukuthi next year abazasuka ku-form 6 besiya ema-universities, ngiyabe sengile at least 50 engibaziyo ukuthi namba besuka laphana bazathuthukisa isigaba sakibo. Mina kangifuni ukukhuluma lokuchothoza abanye abantu kungelaluthendo phethe ezandleni. Bese sikhuluma futhi ngamakliniki. Uzathola ukuthi kulamawodi futhi amaningi enkaya angalamakliniki. Khathesi campaign yami ngeyokuthi every ward kumele ibe le-clinic. Ama-councillors siwinile wonke ama-wadi ngaphandle kweyi-1. So ilokhu zayami number 1 ikuthi ukhansela ongela kliniki kaqahla e-aplaya kube le kliniki.
Hayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlela.
Siyabonga ma.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi North edalele ePhalamende, yena engowebandla leZanu PF njalo engumphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Yebo ke, sizaqhubekela phambili ngalingxoxo kulona lolu hlelo lapho esiza kuzwa okuningi ngehlelo zikankosikazi Nyoni kanye lembono yakhe ngabesifazana abancintisileyo kulolu khetho lonyaka. Iningi eHarare lithi lilokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasotsha lokhu etshaya abantu. Njalo ukhansila weTivarasekwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi mhlawumbe baningi abantu ababotshiweyo abedlula amachumi amabili. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.